Ngiyafika lasemzini emabhanga lapha abantu abaningi kabanakile ukuthi kulento leyo kuthiwa i-social distancing, abanye bathi i-physical distancing. Abantu abaningi abanakile ukuthi xa beminyene bengabamba umkhuhlane, ngokunjalo ke kuyingozi kakhulu ngendlela abantu abama ngayo emabhanga lapha abazathelana umkhuhlane, ngoba abantu bayaminyana, bayafuqana. Abantu babekhohliwe vele, bengathi abakaze bezwe ukuthi-ke ubhubhane lolu lukhona lapha emhlabeni. So kungathi-ke imikhankaso ingayenziwa kakhulukazi lawa abale sikhathi sokufundisa abantu bayefika endaweni ezinjengamabhaka lasemzileni yezimota, kodwa kungagcini khonapho ukuthi-ke le mali ibe khona emabhenki ukuze abantu bengalayini, lokuthi amabhasi abe khona abantu bengalayini belalini amabhasi, ngoba nxa befonelele amabhasi laphana-ke kutho ukuthi abantu bengathelana imikhuhlane. Akulungiswe indaba ye-transport, akulungiswe indaba yemali ukuze ukuthi abantu basuke bengaminyani. Kodwa-ke laba abantu abazama ukuthi xa kuthe kwaba njalo baminyana, abazama ukuthi bengaminyani, bananzele ukuthi umkhuhlane lo uyingozi kakhulu, ungasiqeda sonke lapha emhlabeni.
Njengenhlanganiso esebenza lozulu, liyabakhuthaza yini abantu ndiweni ukuthi balandele indlela ezihleliweyo zokwenqabela lomkhuhlane ezifana le-social distancing kanye lokugqoka ama-mask?
Lokho esikhuthaza abantu ukuthi bananzelele umkhuhlane lo, bagqoke ama-mask, bageze izandla ngesepa kumbe ngama-sanitizer. Kodwa usizi ukuthi abanye abantu uyabona umuntu evale umlomo amakhala esegcekeni, evele ekhohliwe, umbone edonsa imaski nxa sethi wabona amapholisa nxa ehamba endleleni, okutsho ukuthi vele nje abantu bekubenzela nje ukuthi kuthiwe benze. Abanye even abanxa behlangana abangani bawo baba bevele bengagqokanga, abantu bayathemba ukuthi umngane kalawo umkhuhlane. Kodwa-ke lo mkhuhlane lo usengabamba even ngubani, ngokunjalo kuyadingeka ukuthi even usiyahlangana umngane wakho ugqoke imaski ukuze uzame ukuzivikela kanye nemoli yakho nalabo abathandayo.